sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Ngalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhla ziku 5 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye Atuze isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Robson Jere izolo isithi lokhu kuyasolisa ngoba kwenzakala ngesikhathi bephakathi kokugqoqa ukukhalala umsebenzi.
Nasikuhlaziya sibona obhedi wathe botshwa, sasiyenze isimemezelo seviki lonke siku-stay away. Lamhla uThere sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo.
Ibandla elisanda kubunjwa ele-Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo.
Sikuthila abantu kababumba uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela, badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo, badinga ukuthola izindlu.
Kuhlelo lwethu lapho isikhangela imbali kamoya umnumzana Joshua Nkomo, lamuhla siqhubeka ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi othi uNkomo wayengabusa ngcono ilizwe kulomgabe.
Ubaba uNkomo wakumela kusebenzise ukuthi amadizidenti uzwelana nawo njalo ngawebandla lakhe, akusebenzise lokho kanjengoba wayesebenzise ukuthi iZipra ngesikhathi sempi sokuyakhulunyiswa neLancaster yayilibandla lakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso emela ilungelo lababalisi bemaphandleni i-Atuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wayo umnumzana Robson Jere izolo isithi le indlela yokumhlukuluza phezu kokukhalela umsebenzi wokuqoqwa ngababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende. UJere wetheswa icala lokubulala ilunga le-Atuz okulicala elibotshelwe njalo umkhokheli walinhlanganiso ngeviki edluleyo umnumzana Obert Masaraure. UMasaraure sowakhululwa ngemali yesibambiso i-bail. UJere ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba yilobanini. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli se-Atuz umnumzana Themba Kuye Moyo.
Icala elitheswa uRobson Jere licala elifanayo lelitheswa uObert Masaraure. Ngokunjalo nxa sikuhlaziya sibona Obert wathe botshwa, sasiyenze isimemezelo seviki lonke siku-stay away. Lamhla uThere sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo sokwenza i-strike, i-national strike. Ngokunjalo sikhangela indlela le kuyikundlela yokunqunda imisebenzi yethu, kuyindlela yokuzama ukusithulisa. Pho njengoba i-Atuzi kakusiyo Obert, i-Atuzi kakusiyo Robson, i-Atuzi ngamalunga. Bekhona bengekho, i-Atuzi yahamba. Kodwa sithi uhulumende kakuyekele ukunikeza abantu amacala abangelawo.
Yebo lithi uJere loMasaraure bamsulwa, ngakho bayahlukuluzwa nje nguhulumende. Kodwa amapholisa athi kulobufakazi obutsha asebuvumbululile. Kalibona ukuthi bungaba khona mpela lobo bufakazi.
U-Isa Esifa kwenziwa i-inquest. I-inquest yavumbulula ukuthi uJahalo uzibulele. Ngokunjalo nxa sokuvumbuluka lamhla, njalo kuvumbuluka ngobungilimbane ukuthi kuyaqala kubotshwe uObert, kuthiwe omunye wakhe ubalekile use-America, zukuzuku sokubotshwe uRobson. Lokhu kuyasitshengisa obala ukuthi amapholisa awalabufakazi alabo, ngoba ngabe babe lobufakazi kumbe ngaba lobufakazi amalanga wonke lawo obhedi bahlala besiye emapholiseni besiyazi report ukuthi bekhona indaba bebengabotshwa njalo ekuhluzweni ekuhluzweni inkantolo kokufa kuka Isa ibizo lika obhedi alizange libizwe lamhla ngubani osethengiwe oselethi ibizo lika obhedi etulobufakazi lamhla ngubani osethengiwe yistate oselobufakazi obuzatshintsha ukuthi uchere ngumbulali siyayazi izanu PF ukuthi isebenza njani nxa isisethuka ukuthi ngaphuma embusweni pho thina kayisiwe bezombusazwe simele ilungelo labasebenzi abasebenzi kade bahlukunyezelwane yiwo lathi umbuzo esilawo amapholisa wona lawo ahlukumezayo asibophayo sizama ukuwadingela imali ukuthi izicathulo zabo zingatsheli sizama ukuwadingela imali ukuthi bekele ukubhadalisa abantu bekhwabanisa bahole kuhle bahlale kuhle basebenze bethembekile kodwa ngoba bayakwazi ukuthi bona balendlela zokutshontsha balendlela zokuyenza izinto yikho begijima nxa sokuthiwa bophana abantu abakhuluma ngeholo
alo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-R2s isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ubengabambeki ecingweni Ivandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo. Ivandla leli labunjwa ngamalunga enhlanganiso zeMathebeleland labazimeleyo njalo lithi injongo yalo yikuthuthukisa umnotho welizwe lokukhuphula impilo yabasakhulayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umkhokheli waleli bandla uDr. Samukele Hadebe oyingcwethi njalo ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Inhlelo zikahulumente ofani ngayizimelela inono ekungaye yizo ezidala ukuthi ilizwe libe lalokhu ngesilungesa sithi thina i-manufactory kwathiwe bahlalize kube siyazenzela ngoba sesithenga yonke into phandle kwelizwe sizithenge lezibhodo lezi ezokuvungula esithi ngama-2 so imali yonke i-forex yonke iphelele ekuthengeni izinto kwamanye amazwe alubana lapha kuyasetshenzwa kuyalinywa kuyile manufactoring kwenziwe yonke into esithi i-value addition ukuthi kungapho ngokuthathwa nje inotho yelizwe ezenjiwayo zihanjiswe zingazange ziprocesswe yikho kwenza ukuthi kungabi le mali ngalokhu kube kuguqulwa kuthiwa sesiseyikharensethi sama-collis rate lending rate yokutheni sokuvalwa amabhenki kwathi akusobe kutshintshe lo inguquko iza kuza ngaphandle kokuba sekufakwe imigomo yezenotho ezavuselela ukuthi okokuqala abantu babuyele emsebenzini lokho kukuthi sonke sesisebenza uzama ukuvuka sizisebenza kusiza indawo ngoba sitholile ukuthi ekwenzeni njalo
yiziphi lezinhlelo uhulumende angazisungula ukuthi kube lomahluko umnotho welizwe ukhuphuke
angithi okokuqala singalibali ukuthi okwenza abantu bangasebenzi uhulumende wafaka umthetho xa ubuyela embalini sisakuwa 1990 efaka umthetho we-SAP owavala ama-factors sithi njengoba wafaka umthetho wabulala i-production wangenisa impahla elizweni ngapha thina sesile ukuthi sakhezethu kulokuthi ilethe imitshina yokuthi sisebenzise yikho sithi akufakeleke imithetho ezakhulisa lokhu esikuthi i-local production lapho engivela khona njengomuntu obesebenza nabasebenzi sithi thina imali iphuka ezithukuthini zabantu ile nxa abantu bengekho emsebenzini akukho ongakwenzayo ngazi ukuthi ye i-economy thini
uthe ibandla lakho likhuthaza ukuthi abantu bezithuthukise elithi ngumqondo ogxile kugwalo lwe-Mathebeleland Freedom Charter
i-self-determination ilungelo lokuthi abantu baziphathele the self-government ilungelo labantu lokuthi bazibuse bazilawule balawule le notho yabo asithi thina abantu kabaphume uhulumende angenzi lutho hathi sithi thina abantu kababumbe uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo badinga ukuthola izindlu badinga amanzi ahlanzekileyo badinga amadlelo lemithi yezifuyo zabo badinga ukuthi ukudibiza kunokho yikho kumele bakwenze ngoba amandla ombuso akuzulu asebantwini okusibuleleyo elizweni okwamanje ukuthi konke lokho kwenzakala akwenziwa kukhangelwe impilo kaZulu ukhangele nje ihlekanyana labantu elizuzayo ngaleso sizathu sithi hayi abantu sokumele bazibambele bona ngoba bangakwenza lokho bangahlali bekhala lokho besithi lokho sekwenziwe lokho sekwenziwe lokho ukhulumende okhona uyakhutshwa ngabantu and njengesystem alliance sithi hayi njalo kayiphumi
lingabe lisitsho ukuthi ngokuvota la kumbe kukhona okunye
indlela ziningi abantu abangathola ngazo abakufunayo eyokuvota yiyo enhle kakhulu ngoba lo mhlaba uza kubona ukuthi abantu ngokuvota besithi nxa lolo khetho lukhululekile into engazange sibe layo kuleli lizwe kodwa kuzakhomba ukuthi hayi abantu bebefuna ukuthi lokhu kwenziwe ngale ndlela xa ekhona obenqabelayo la umhlaba uzabe kubonile kodwa-ke abantu abalesifo sokufeza abafisa ukukufeza banandlela eziningi nokuya nje ezinkantolo baye ukuthi lokhu nalokhu sifisa kube abantu balelungelo nalokhu ngesilungu phecelezi esithi i-advocacy inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze kuqoqoda isikhathi asisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelene asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yiyona lisi lethu sikhulume ngazwi linye ngoba isikhathi sitshayile bantu bakithi
alo-ke ngu-Dr. Samkele Hadebe umholi webandla le-Freedom Alliance oyingcwethi ecubungula ezomnotho kanye lezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo kusenjalo uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo imali yegolide asanda kuyethula izaphathisa ukwenqabela ukuwa kwamandla emali eZimbabwe lalapho ixotshana ledola leMelika kuhlelo lwethu lapho esikhangela imbali kamuye umnumzana Joshua Nkomo namuhla siqhubeka ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi umkhwananzi uthi nxa sikhangela imbali kamuye kukhanya wayengabusa ilizwe ngcono kulomunye wakhe umnumzana Robert Mugabe owagcina kunguye ebusa ilizwe
izaphu yayinikwa usekelo yi-Soviet Union yikho kwabenza bathula bangafuni ukuthi baveze ukuthi sekusenzakalani emfaneni we-Russia kodwa-ke umbuzo uthi yona kuyini okunye ayengakwenza mina mbona sengithi ayengakwenza wayezomele akwenze ngesikhathi sekuhlelwa indawonye etafuleni lapho kubhalwa kuvunyelwana kulotshelwana kusayinelwana sona isivumelwano sika-1987 se-Unity Accord sengitsho nalabo bantu ababizwa kuthiwe bahlamuka ama-dissident nawo futhi unkomo nobukhokheli bezaphu babathengisa kwana laba nabantu ngoba ngabe kwakungekho isimo esasisenza ukuthi izanu ingangena emathebeleni ichachaze yenze intando esasivinjwa ikuba khona kwabahlamuki labo ababengabe besuka kuzipha kwakungasoze kube khona isidingo sokuthi bacele ukukhulumisana nomlotha nezaphu izaphu amandla ayo okuyakhulumisana nezanu yayiwathatha kuwo ama-dissident noma uyakuthanda noma akuthandi yayiwathatha kuwo ama-dissident ngoba izanu yayifuna kube lokuthula kungabi nomhlubulo lapho kuthiwa kayikwazi ukungena yenza intando yayo emathebeleni yayingakwazi ukungena yenza intando ngenxa yalawo ma-dissident unkomo ukubaluleka kwakhe kulezo nkulumo kwakuyikuthi akhuze abahlamuki ukuze imathebeleni la ivulekele izanu idle ize igogode incinde njengalokho esikwenza manje isimo esavulwa suswa kwama-dissident esuswa emathebeleni isivumelwano sika-1987 engizama ukusho ukuthi ubaba unkomo kwakumele akusebenzise ukuthi ama-dissident uzwelana nawo njalo ngawebandla lakhe akusebenzise lokho kanjengoba wayesebenzise ukuthi izipra ngesikhathi sempi sokuyakhulunyiswa ne-Lancaster yayilibandla lakhe ilibutho lakhe elalimenza naye ahlonitshwe yikho ubona abanye ababengenamabutho kababi abazange bahlonitshwa balalelwa kwakulalelwa abantu bepatriotic front ngoba yibo ababenabambo namabutho nango 1987 bona lawo madistance noma emahlanu noma emathathu kodwa yiwa empha isithunzi sokuthi kuthiwe asikhulumisane nomdala lo
kodwa nxa ukhangele imbali kamuyi unkomo ubona ngani ngumuntu owayengabusa ilizwe leZimbabwe ngcono kulalokho esakubona sokusenziwa ngomunye wakhe umgabe
yebo ngiyavuma ukuthi ubaba unkomo kube nguyena owaphiwa ithuba lokuthi aphathe ilizwe laseZimbabwe ngo-1980 esikhundleni sikamgabe wayengaliphatha ngcono kakhulu uyamthanda noma kawumthandi ubaba uJoshua Mkabuko Nkomo ube yindoda ele vision ekuphathweni lekubutheni isizwe ayengelakho yikugodla alamulele abantu ababemthanda abemathabeleni yena ubevule sakhe isifuba sifukamele sengisho namatsiyane namaqande enyoka ayezophuma achamisele amlume isifuba leso yiyo iweakness yakhe kodwa umbono wakhe ubujulile kakhulu futhi lothando okade luzokwenza ukuthi isizwe sibumbane sibambane simanyane khona lokhu ukuthi inhlelo azivulayo engekho embusweni ekhokhela nje ibandla lezabo amaplazi awathengayo ngcedisana lebutho lezaphu amankampani awa amaproject awayewavula awokulima awezinkomo uyazi ukuthi zikhona izinkomo zezaphu esendaweni okuthiwa kusemweneze nawunets namaplazi athila ethe chithisa kanje izwe lonke kuyabonisa ukuthi kuyindoda elomqondo ohluzekile obekumele ukuthi ngabe iZimbabwe yabusiseka ngokukhokhelwa nguye isuka emabhonweni
Alo ke ngomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseSouth Africa kusasa siqhubekela phambili ngodaba lwembali kamuye uDokotela Joshua Mqhabuko Nyongo Lonkomo silengxoxo lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMRP
Lo ngumsakazo weStudio 7 Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ale The News Hoax lilodaba lokuthi usomabhizimusi weZimbabwe umnumzana Strive Masiwa usefuna ukuthenga iqembu lenguqu ele SuperSport elekwale South Africa. Iphephandaba le News Day lilodaba lokuthi sokulobufakazi bokuthi iziphathamandla zikamunicipal weHarare zaba lesandla kusivumelwano lenkampani yeGeonix ethi yaqatshwa ukubutha izibi eHarare. Linkampani ibikwa ifuna ukuhlawulwa imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili lambili, $22,000 ngelanga, osekusalwa ikhansili le. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi imota kalo ozithi ngumfundisi uPassion Java ichaye omunye umama ozithwele wafa eHarare izolo. Ukuba manje sengilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani, salbonani balandeli bomsakazo Studio 7, abasakazi bonke, umsakazo omuhle, umsakazo othandayo, umsakazo ke kamthakazi siyabonga kakhulu. Ngithanda ke ukubonga kakhulu ke inkulumo ke kababa George, George Mkhwananzi, ukhulumela mnandi ngendaba kababa Nkomo. Ngiyibona izano isenza ulutho olungani luhle emehlweni ethu njengamandebele, njengomthwakazi, noma inhle kanjani, kumele ufake question mark. Khona babe ukuthi kukhona ababekwenza, kukhona ababekuvala, kukhona nje ababesenza ngakho izilima lokungacabangi njengomthwakazi nokuseyisa nokusidelela. Izano akazi yasithanda, izano nje akazi yasenzele kuhle njengomthwakazi. So Baba George, ukhulume kahle, siyabonga kakhulu ukuthi kusese nabantu abakwazi ukukhuluma amaqiniso. Wasebenza ubaba omdala uNkomo kakhulu, kodwa ke waphazamiseke laphana kusivumelwano ngoba waphuma phuma waphela ke laphana kubudlelwano. Sazimela sodwa njengomthwakazi. Ngabe konke lokho esiphakathi kwakho namhlanje ngomthwakazi ngasibubone. Siyabonga kakhulu, siyaqhubeka njalo. Siyamlalela futhi ubaba uGeorge kusasa njengomsakazi ukuqhubeka nokukhuluma naye sizwa amaqiniso evela ke ngembali yethu amaNdebele. Siyabonga kakhulu.
Ngibingelela uZulu wonke eZimbabwe linjani shuwa. Ilizwe seliwonakele, izinto sezikhwele ngempela. Uhulumende wethu lo wesilayo besifisa ukuthi ngabe kuyavota kutsha, abantu bevula amehlo nxa bevota bebona ukuthi le ndaba esisuka kiyo lapha kufana le nkomo ebhaleleyo. Inkomo ebhaleleyo nxa ikwazi ukuthi laphana ngingabanjwa ayihambi, iyatshintsha isayidi nxa ibisedamiyeni athela kwelinye isayidi. So lathi nxa sabantu simele sivuleni amehlo sibone nthi lapho esisuka khona kunjani. Lizwe selinzima, sisamele ukuguqile ilizwe. Melele Studio 7 isenkayi esigabeni sasempho.
Studio 7, Studio 7 linjani, linjani Matiwane, linjani lonke bakithi. Hhayi ngiyasiyaphila ukuthi ngiqambe ngamabizwayo ngaye libaningi lonke umhlaba wonke amagumbani ama nomhlaba uzobefika e-America ugqoko. Hhayi thina siyaphila mpela. Hhayi ngithi ke mbone ngombono lo mani lo ndoda kuthiwa umavava lo mbe kuthiwa amavaza bothiwa mavuvuzela. Hhayi into ayikhulumayo hhayi no ayiqondanga and awungaze akwazi ukuthi vele ukhumbulani. Unganaso umuntu wezimbakho, unganomuntu ubozalelwe kwenye ilizwe uyakhulisa kwale America ungazakwazi. Manje into ekhona ukuthi masikhangele umuntu lo ufuna ukuthi isikhathi la ethi ke sike sihlale phansi simkhangele simbone ukuthi kanti unjani engqondweni yakhe. Bengithi singenze nje ingqondo yakhe ngayayisiyo kahle asoze into abantu bedubeka besenze ngibethena abantu bahlezi kuhle bahlezi kuhle. Le nto ayikhulumayo le mani yaze iyakhuba kakhulu iyakhuba. Asazi no come 23 sibone ukuza kuyawela lapho indulo uqhawuqhawu. Hayi madoda ngicela lonke lonke semagumeni amhlaba sihambeni sike siyokhole siyovota sonke sihambenini. Akulani ukuthi singada sihambeni siyovota nami yahamba mna ukuthi asengaqeda ngaze abanye. Hayi ngikhuluma iqiniso lokho akwenzayo lokho. Hayi kanti sikhumbula abazali bethu bashona bebadla abantu balebantu bakufaka embizeni akusebenzi nazi zobuhlungu kakhulu. Hayi tanki ngibongile Makhiwane, te mbonisa umbono omncane noma kurongo noma kuhle kodwa ngifundisa inhliziyo yobuhlungu. Babayi
siyabingelela emsakazweni Studio 7. Siyabonga kakhulu, siphingelela abalandeli abalaleli bonke nje. Ngithanda ukuphawula kakhulu ngendaba yamadoda kakhulu ayo MRP mabe commenta noma mabe kufaka ukuphawula bagxeka i-CCC iqathanza lezanu PF. Kanti ngithi cha, i-CCC ayiyoni ephethe i-opposition njengabo nabo beophoza umbuso khona lokho okhona wabo mnanga. Bona bengagxeyi i-CCC whatever indlela abacabanga ngakhona mbabona ngakhona. Bengathi umuntu we-CCC uyabathengisa uyabadayisa, no cha. Ngizwe omunye uthi abantu be-CCC ababotshwa abatshaywa izanu ababulawa, no. Abantu be-CCC bafuna ukukhulula laye umuntu we-MRP uzakhululeka mase kubusa i-CCC. So mina ngithi abantu abangama-opposition njengabona bomthwakazi ababambane bebe into eyodwa le-CCC ukwenzela ukuthi singakhipha umbuso lo ocindezelo maybe phambilini sesingahlala phansi silungisela lezi nkinga abe-MRP abakhala ngazo. Kodwa singathi sihamba singama-oppositions indawonye si-oppose umbuso okhona singabi nombono ngendlela engizwa amadoda e-MRP ekhuluma ngakhona sizohluleka ngoba sizoqala ukuthi sigxekane sodwa thina singama-opposition. Kanti-ke sesinika izanu PF ipower yokuthi qhubeke kunjoba kunjeba okwehlule oJoshua Nkomo la baze bashona. So sithi asibambisaneni sibe munye. Nyamuza omunye uyagxeka ukuthi sithi sibambisana nabo bani. Indaba yokuthi sihlukane sizizwe ukuthi singamashona singamaNdebele singamakhala angeke usisize. Sibambaneni silungisele izwe lakithi ngomnyaka ozayo ngevoti sesizobona okunye phambili. Siyabonga.
Siyabingelela Studio 7. Awubaki ngelihlupheko ezingaka esinazo ingakubalibana ziyaziswa umhlaba wonke jikelele azikhitshwa esiyabathe siyazama ngalokho. Angazi kumbe sisuke sikhulume kubi kumbe sisuke sibe njani. Awubakithi ngokuhlupheka kwami engiyikho khona mina ngikhalela nje kuphela ukuthi alibana bengahlangana.
ngihlanganiswa nabo phela lava ama-lawyers of human rights ngoba ngibona ukuthi kimi kune-violation of human rights especially kuma-pensions ami imali zami engaphongubandlululwa angazitholi ezidimo ezesovethi ama futhi ngayizo imali engazivelayo nakathi singizibona ngihlupheka nokwenzisaphambili ho kuze kugcine ngani ngiyazenya kufaka kithi ngiloko engigohluphekayo noma ngenzanga lutulu manje ne-radio ayi-televise ukuthi mhlawumbe itshele umhlaba kwakungaba nomunye umuntu ongaba nozulu. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 lina elisazisa ngezindaba zomhlaba wonke ongaka nesivula amehlo. Hawu bakithi sesiyakhe siyakhuluma asizizwa ukuthi kanti esikukhulumayo akuzwakali yini bantu, siyahlupheka abantu. Hayi, into eyenza sigame ukukhuluma ukuhlupheka eZimbabwe mangala namhla nxa bekhuluma ngokuthi umthuli ikhuluma ngokuthi usekhipha amakhoyini angasebenziyo uwasangaphi ngoba bona bayazi ukuthi akusela mali ehamba ebhenki, sebedinga imali ebantu. Wena uthatha imali yakho usiyathenga ikhoyini engasebenziyo usiyabanika imali. Izano ayisakwazi kwenzayo bakithi, ayisakwazi kwenzayo bani. Abantu asiyekeleni ukutshona uDuma uthi uyathenga into engasebenziyo. Ikhoyini leyo ngiyani, igoldi leyo ngiyani? Wena inxa igoldi ibekiwe ungayithenga ulecala namhla leyo khoyini esithengwa emabhenki ngenjani? Hawu, sadubeke eZimbabwe bakithi ngezinto ezingalangqondo ezenziwa ngomnangagwa labomthuli. Abasakwazi abakwenzayo bakithi bantu besintwini. Asiziboneni ukuthi thina vele sizintanda zisalahlwa kudala. Noma ngubani ngubani ukukhangele lokho ukuthi esindebeleni ngapha thina sivele sibekwe aside asikho embusweni wezami. Nyamangala lo muntu oloke phethe ethi asihlangana sihlangane, thina salahlwa kudala, sabulawa kudala, namhla khona singahlangana sizayekela ukubulawa. Ngiyabonga Studio 7.
Hayi, lathi siyabonga. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika, ujaha owadubula abantu abayisikhombisa izolo edolobheni le-Highlands Park esigabeni se-Illinois ubotshiwe ngamapholisa izolo ebusuku. URobert E. Bobby Crimo III ubika ephange wagqoka isigqoko sesifazi lapho eqeda ukudubula abantu waphunyuka watshiya umbhobho wakhe. Kodwa amapholisa athole umfanekiso we-surveillance video bamdinga baze bamthola bambopha. Injongo yokubulala abantu laba kade besembuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ayazakali, kodwa amapholisa abike ukuba uKrimo uyakhuluma labo ngokwenzakalayo njalo ekhomba ukuba wathatha amaviki ambalwa ehlela isihluku lesi. Isikhathi ke asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Atuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wayo umnumzana Robson Jere izolo, isithi lokhu kuyasolisa ngoba kwenzakala ngesikhathi bephakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi kuyona le iviki elandelayo. Ibandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo njalo nje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.